Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Wala mugela kweze kuseni mthwaka zomuhle emhlaka 2 kulwezi 2023 nguntungami linkomo endabeni zethu lamhlanje odokotela sebethumele igazi lelunga le-Triple C umnumzana Takudzwa Ngaziwore kwele South Africa ukuze liyehlolwa ukuthi ijekiseni ahlatshwe ngayo ngabantu abamthumbe izolo ngeyani. Yena uNgaziwore olokhu elaliswe esibhedlela uthi lanxa etshayiwe walimala kakubi uzaqhubeka elwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. AbeZimbabwe abahlala emazweni afana leSouth Africa leBotswana bakhala ngokweyiswa yinzalo yakulawo mazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Odokotela abelapha ilunga le-Triple C njalo engumeli wabatsha ephalamende umnumzana Takudzwa Ngaziwore sebethumele igazi lakhe kwele South Africa ukuze liyehlolwa ukuthi ijekiseni ahlatshwe ngayo ngabantu abamthumbe izolo ngeyani. Lokhu kuvezwe ngumdeni wakhe. UNgaziwore uthunjwe ngabantu ekade behlome ngemibhobho yohlobo lwama-AK-47 abacatshangelwa ukuthi ngama-CIO bamtshaya kakubi. Okwamanje ulokhu elaliswe esibhedlela. Kumbikwa wethu le izolo ntambama uNgaziwore uthela nxa ehlukuluzwe ngalindlela uzaqhubeka elwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe.
We know that what we are doing is right. So to all the members out there, just be vigilant, just be strong.
Siyazi ukuthi esikwenzayo kuqondile. Ngakho kumalunga ebandla lethu ngithi qaphelani lime isibindi. Indawo ezintathu umuntu angamelanga azesabe isibhedlela, ijele lasemangcwabeni. Nxa sisesibhedlela singakhuluma sitsho okusehleleyo. Ngumzimba kuphela abawulimazileyo, kodwa umoya lengqondo kuqinesaka. Sanqoba kukhetho, saqothula imbokodo ababesifakele zona. Asiqhubekeni ngaleyo ndlela lanxa singaze siqondwe yikufa. Lo ngumzabalazo oya kude. Lanxa ukuchitheka kwegazi kungaze kukhohlakale, umzabalazo uzahlala usemqondweni. Lo ngumnumzana Takudzwa Ngaziwore ilunga le-Triple C edalele phalamende othunjwe ngamadoda anakanelwa ukuthi ngama-CIO izolo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Mponyathi uthi kabazi lutho ngalolu daba, kanti labezanu PF labo bathi kabalandima abayidlalileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eIbhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana namhlanje after 42 years lokhu silokuganga ngokuthi abantu ikakhulu amalunga edalele eParliament ayathunjwa, abantu abalembono etshiyeniyo bathunjwa. Kuyethusa, akusiyonto ekhangelelweyo ukuthi lizwe eselakhululekayo in a civilized society kulomuntu ongathi uthumba omunye. Ama-CIO lawa ngabe ngabantu abalobuntu, ngabe bazi nokamakhwapha, ngoba kubana abantu beZimbabwe sebeyahlala besesaba ukuthi bazathunjwa. Ngibona ngazathi it's just primitive.
Ungathini ngendlela amapholisa aphatha ngayo lolu daba Fuzwayo, ngoba sike sakhuluma lawo athi akulambiko awutholileyo mayelana ngalolu daba? Lanxa nje luchone lusegudwini abantu bekhuluma ngalo ngitsho lasenkundleni zokuxhumana.
Angikholwa ukuthi vele umuntu ophila eZimbabwe kukhona ngakukhangelela emapholiseni ikakhuluma kuthiwa kuhlukunyezwe abantu abaphikisana lohulumende. Ilizwe lethu amapholisa ama security departments wonke agcina esiba extension yebandla elibusayo akukutsha kuqalile ngesikhathi sike sombhoqazwe babulala abantu on behalf of iparty lakade sinjengoba simbonile ugenerali sebemnika isikhundla ebandleni so kangikhola ukuthi amapholisa singakhangela ukuthi angaprotecta abantu beZimbabwe against ibandla ngoba bagcina bengani izisebenzi zebandla nothe zikahulumende so iluhlupho.
Abezanu bathi kabakholwa ukuthi ngempela ungaziwore uthunjiwe wahlukuluzwa ngoba bathi amabandla aphikisayo alembali yokuqamba amanga ngokuthi amalunga awo ayathunjwa. Ungathini ngalokho?
Okuliqiniswe kubani uhulumeni weZimbabwe ungcolile njalo uhulumeni weZimbabwe ulembali yokuthumba abantu ikakhulu abalembono etshiyeneyo. Ayisiyo nto entsha, siyakwazi ukubana eZimbabwe ulabantu lanamhlanje abalokhu bathunjwa bacatshiswa ngohulumende ngama-80s abangabonakaliyo. So uhulumende kasiprove wrong ukuthi yena akakwenzi lokho ngokuthi esitshengisa ukuthi abantu abadadwa ngama-80s bangaphi, odzamara bangaphi. Sile sibonelo liyamkhumbula umama uJustina Mgogo wethethwe ngohulumende wahlala isikhathi sonke engabonakali, amaviki engabonakali. So uhulumende weZimbabwe kuzaba nzima ukubana asitshele ukuthi abantu bafuna ukumngcolisa ngoba yena vele unjani, uyazinukela ungcolile, ule mbali yokutshontsha abantu.
I-SADAGI izaqhuba umhlangano kwele Angola ngempelasonto lapho abaningi abathi kumele iphathe udaba lweZimbabwe. Singabona lokhu kusenzeka yini? Kukhulunywa ngodaba lokhetho olungaqhutshwanga kuhle eZimbabwe, ngitsho lesehlakalo lesi esokuthunjwa kukaNkaziwori.
I-SADAGI alubana bekulabantu abaphumayo besiyayethula udaba lweZimbabwe kubana izinto ziphambaniseka kanganani besingayibona ikukhuluma. Kodwa kambona ukuthi kusile advocacy eserious esevie in terms of ukupresenta ama-cases e-human rights violation ayenzakalayo. So njalo futhi mbona ngazathi enye into esuka ihluphe kakhulu, uhulumeni wethu uyathanda okubraiba. So ama-SADAG countries amanye uyabukhangelela ukuthini, even udubo belukhangele bona at individual levels, abanye bayesephi imgodi, abanye baphiwe izimayini ngoba yithi lizwe esathatha umhlabathi sisithi sinika abantu but sesiqalisile ukunika amanye amazwe abantu belizweni leZimbabwe bengelawo. So kangikhangelelanga ukuthi i-SADAG izakhangela isimo seZimbabwe kakhulu nangendlela eserious ngoba bona bezizuzela edubeni lwelesikulo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu. Isithunzi sezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni afana leBotswana leSouth Africa siqhubeka singabukeki. Kulokulutshwana okukhwabithekayo okukhulunywayo ngabo, umqondisi Dube usipha lolu daba.
Umuntu angavela thinte ebala lokuthi uvela eZimbabwe wonke oseduzane laye uhle abe ngomkhayindela phansi, ikakhulu emazweni angomakhelwane afana leBotswana leSouth Africa. Emavikini asanda kwedlula, umongameli beBotswana leSouth Africa basungule inhlelo ezitshengisa ukuthi abeZimbabwe ngomakhelwane abangamukelwa ngezandla ezimhlophe. KweleSouth Africa umongameli Cyril Ramaphosa usungule ngokusemthethweni uhlelo lokuqinisa ezomvikela emngceleni welizwe lakhe leZimbabwe, iBorder Management Authority. Lokhu kusho ukuthi sekuzaba nzima ukuthi abeZimbabwe bangene kwele South Africa okungekho emthethweni. Ngasikhathi sinye kwele Botswana umongameli Mokgweetsi Masisi uveze kumphakathi imota zamasosha ezintsha ezithengelwe ukuyalinda emngceleni weZimbabwe. UMasisi wathi sokuwodwe imitshina ebona ukwenzakala phansi isemoyeni eyama-drone ezasetshenziswa ukulinda umngcele weZimbabwe leBotswana. AbeZimbabwe babizwa amagama okuyeyisa afana lokuthi mkwerekwere uma besemazweni afana leBotswana leSouth Africa. OweZimbabwe eBotswana umzana Titus Nxumalo uthi kumele abantu baguqule indlela abasiphatha ngayo besemazweni angomakhelwane.
Abantu bakhala ngokuthi isithunzi sethu singabantu beZimbabwe sizabuyela nini. Abantu bakhala ngathi yithamasela, yithe sibulalayo, yithe senza zonke izinto ezimbi. Isithunzi sethu sizabuyela nini. Ukuze isithunzi sethu sibuyele, ikuthi sonke asimeni ngezinyawo sincedisaneni ukwakha abantwana, sincedisaneni ukwakha isizwe. Ungavele ukhulume ukuthi ungoweZimbabwe sokungani ukuthi uwonile lobu ungenzanga lutho.
Kukanti umnumzana Ntokozo Thebe ohlala eHabroni uthi udaba lokuzondwa kwabeZimbabwe ludalwa nguhulumende weZANU-PF.
Akwinto kwangikhona kakusiphathi ngitsho lakancane okuthi konke okonakeleyo kuyezwa kuthiwa kwenziwe ngumZimbabwe noma ethi akungaso mZimbabwe ngesizathu se-government yakithi eyiyo esihluphayo size sifike ezigabeni zokuhlala ngaphandle. Alubana ngabe umbuso wakithi uright neqiniso abaningi sebezi befisa ukuthi ngabe bahlala phakathi kwelizwe ngesizathu sokuthi sometimes ekugcineni siyagcina sibulawela izinto esingazenzanga.
Uthebe uthi noma ngubani okhayelela phansi umuntu odabuka eZimbabwe.
Akwazi ukuthi ukhona ukuthi nometa uphakathi kwe-taxi, i-taxi ngichukhombi. Uqeda ukwehla uzwe umuntu, ngakuyikuthi abe kusehla umuntu ekhaya, uzwe abantu bemeyisa. And ma usithi akhona abantu abameyisayo, la ubona ukuthi hawu bantu benkosi. Lokhu yazinifithi ukuthi ngeyisa umuntu.
Omunye oweZimbabwe ohlala emzini weHlokwe umnumzana Mkhululi Moyo ujo umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Noma yini enhliziyo esingayenza, akusakhangelelwa ukuthi into esiyenzileyo ibukwe njengento enhle. Lokhu kuvela kithi ngathi khona lekhaya nje, ya simesaba khona ezomnotho, ezombusazwe. Yikho kwenza ukuthi lathi lanxa singabantu mbe singesemazweni, silapho esikhona thola ukuthi abasasikhangeli njengabantu. Hayi, into yankhona nje ibuhlungu, kayisonto enhle nje into yankhona, hayi kayinto ayikho rayithi. Lanxa uphakathi kwabantu kumbe usiphakathi kwamazwana, uyazi ukuthi nxa ukhuluma ukuthi uvele eZimbabwe, eyi kusuke kunanto asekusiba le mbuzo eminingi.
Kwele South Africa lakho ludaba olufanayo kulandisa ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqabutho Mabena.
Bonakala singabantu abahluphayo, abantu abahluphekayo, abantu abathathela izizalwane zalawo mazwe umsebenzi. Yikho ke ukuze silethe isithunzi sethu njengezizalwane zaseZimbabwe yikuthi kumele sakhe umnotho wethu, umnotho ozasiza abantu bonke abeZimbabwe. Kumele sivuse amafactory ukwenza ukuthi abantu abasha bathole imisebenzi eZimbabwe. Yiyo kuphela indlela esingaletha isithunzi sethu.
Ngesimo esikhona ekhaya, inhlanganiso ebona ngenombolo ithi abantu phose abafika isigidi baphuma eZimbabwe kusukela umnyaka 2012 kusiya ngo-2022 belubhekise kakhulu eSouth Africa leBotswana. Noma nje bebizwa amabizo kulawo mazwe, abeZimbabwe babhensela ubunzima kulokubuyela ekhaya lapho impilo engalula kuningi, amathuba emsebenzi esilela. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeHabron kweleBotswana.
Sikhangele ezisemaphephandabeni namuhla. Ikroniko ithi iZimbabwe ithole izigidi ezedlula amakhulu amabili zeMelika, $209 million, ekuthengiseni ilithium kusukela ekuqaleni komnyaka. Izim Live yona ithi amadoda athumbe ilunga le-TCC umnumzana Dakuzwa Ngazi Wore ngabacuphi ababalisa uNicholas Big Dead kaJesse lo-Abraham Pasi. Sesingena ke kumbiko elisithumela yona.
President uzokuchallenge njani khona kwikho akufuna anti ngabe ezami liyasetshenziswa. President uzokuchallenge njani ngoba la ifuna ukuthi vele likhiphe abantu, uzafaka abantu bakhe ayenze imithetho yakhe ayifunayo. Bona ngoyisilimi okhuma ngokuthi abanye abantu ye abantu banjani njani. Bona isilimi siyelele zokugcina.
Mpingelele enkundleni. Ye, siyamuzwa uKhaliphani Phugeni ebiza abantu ngeziwula umbuzo okhona ukuthi kambe yena ukuhlakanipha kwakhe kunceda ngani abantu bakwaMthwakazi, kunceda ngani abantu baseZimbabwe, ngoba lokho abakwenzayo ukuhlakanipha eceleni kwabo ukudiliza i-opposition, njengoba baqala ukuhamba bediliza kusukela ku-MDC bayidiliza bayiqeda. Manje uKhalipani Phugeni nango seqhamuka sengumuntu okhulumela uChabanga, njengoba uKhalipani Phugeni ihambe ekhulumela bonke abantu abadilizayo. Wayekhulumela uMakhuphe, uMakhuphe laye erikhola abantu bonke abaku-MDCT. Namhlanje uKhalipani Phugeni ukhulumela futhi umuntu orikhola abantu. Uyabonakala nje uKhalipani Phugeni ukuthi yena ngokwakhe nje ubiza abantu ngeziwula, kodwa ukuhlakaniphela kwakhe eceleni akuncedi lutho. Ungeke uthi wena unceda abantu bakwaMthwakazi ufaka izano empusweni, kodwa uzotyela abantu bakwaMthwakazi ukuthi wena unceda izano. Ama-opposition party adilizwa ikuthi kulabantu abanjengani boKhalipani Phugeni labo sengezoChabangu labo uNesidube eliyini eliyabe lizenza ingathi liseqembini eliphikisayo kodwa li supporta izano kusasa livukese lisithi opposition party ayihlelekanga. Ayihlelekanga vele ngoba idilizwa yini? Kunini lidiliza ama-opposition party? Khona manje ufaka izano empusweni kodwa usukela kuqede lapho uthi opposition ayihlelekanga. Angikwazi ukuthi kahle kahle lifunani ukuthi kube njani.
Studio 7 uvuka njani nabalaleli bakho? Hayi, nathi siyavuka. Hayi, thina sithi imbuzi yomnyanga ikhala ilandela amakhanka. Sisho njalo isisho sabadala sithi imbuzi yomnyanga ikhala ilandela amakhanka. Kwana nje nabantu abasathemba ukuthi amaphathi la athunganyelwa abantu basesishoneni azobalethela ushintsho emathebelelendi. Hayi cha, thina sikuboni lokho. Thina asikuboni lokho ngoba la bantu basincindezela lapho, basincindezela kuyafana. ZANU-PF or CCC akhokhelwa abantu baseMpumalanga okuyo babasicindezelayo. Njengamanje bathi iMthwakazi Republic Party ine-tribalism ngoba bayabona ukuthi sesibona le-tribalism yaba bayenza isilwa nayo. Sebesibizwa ngokuthi sine-tribalism. Ayicha, thina zinayo i-tribalism. Silwa le-tribalism. Silwa lokucindezela ukuthathelwa phansi, ukuthathelwa amathuba. Mangibonge Studio 7.
Linjani basakazi, linjani balaleli. Hayi, siyakuzwa konke okukhulunywayo ngabo labo madoda babo labo othiwa ngoKhalipani Phugeni nabo babo Sengezwa. Kanti kwaye ekuqaleni bona endaweni kuthi khona kungakaze kwenza ukuthi sokulama ama-by-election la sefunakala kwenziwa. Bona indaba angavele abantu ababevele bekhethwa ngabantu bangavele babamise kuqaleni ukuthi bona babafuni. Kulokuthi abantu sesibavotele bebe sebethi abantu abangabasabafuni ngabezinye indawo. Emuva konke lokho kukhulunywayo kuthiwa abantu izaphu. Izaphu vele amahoveti ahlale ekukhuluma lokho abantu laba abalwele inkululeko ukuthi izaphu yaginywa izanu. So izaphu yakhona ezavotele, ezavotelwa ukuthi yona isiphumile isizelwe yini izanu njengoba yaginywa izanu. So asikwazi ukuthi lokho sikwenzayo sikwenziswa ukuthi singabantu abadlaliswayo yini, kube lokho sivukele kuya kuvota. Pho laba sibavoteleke bazasebenza nini ke bona? Kwaza ukukhanya lokuthi sibakhethelele. Njalo akula muntu odecala, ocala libo bona bobabili labo uKhalipani nomngakhe lomngani wakhe lo, nothi yithi lapho.
Kustudio 7, kustudio 7 sibingelele kubasakazi labo balalele nje lonke. Kwesisikhathi kulabantu abangasiwo emathebeleni abazenza amandebele. Yibo namhlanje ama-oppose uChabanga becashe ukuthi bethi bangamandebele. So sicela ukuthi abantu abanjalo singabathathi serious bantu bakithi. Thina asisekeleni uChabanga esilungisele izinto. Kufakwa abantu bakithi besebenzi lawo beke bethenga izindlu, beke bethenga izimoto. Kambe siye sihloko sibona abantu beMpumalanga bethenga izimoto, bethenga izindlu. Asisekeleni uChabanga, kufakwa abantu bakithi, kufakwa amameya akithi, kufakwa amakhansela akithi, kufakwa ama-MP akithi, bemele izigaba zabo. Beyenza amasiko abo, umuntu esishweleni uzayenzani komthwakazi. So labo abantu abanjalo omatsheza laba baphonga ukukhuluma kuphela. Umatsheza bangabangabantu abadala kodwa bagamanda kuphela. Kuright ukuthi kube lo deputy mayor wamaSwingo abana abantu bakobulawa bekhona kumele uMatsheza. Kuright kona kuyini? Hayi, bantu asizameni ukukhula manje. Singakhule kwengqondo kuba singakhule komzimba, sikhule lengqondo manje. Siyabonga.
Ku Studio 7, ku Studio 7.
hayi indaba ye MRP le hayi ingani ifuna ukudida abantu ingqondo ikathe kahle ungathi ujoine iparty emuva usuzofika nje abomdenda labomfulo ngasefisele futhi befike bebamba iCongress umqondi sebezahamba ngonyawo oluright kakhulu abantu bemthwakazi abantu funayo bona sebefika befuna ukumkhipha bethi yeka ukwenza iCongress ekhitshwe hayi ambonthi into right leli ilese imfanele nje EFF eSouth Africa uma le malokhu bamqoka esikhundleni kulokhu bakhokhela kathi isikati bona uma kuthi abasuthise ngobukhulu kamqondisi abaphumi bevula iyabi party bechiye besichethe lomqondisi umqondi sebesela ubuse right kakhulu unkomo wakhokela ngo-1962 wazowachiya sesajoyina izanu ngo-87 so bona bahlutshwa yini nomqondisi uma ikhokela i-10 years umqondisi athi amazwe onke la akathi wabhaya izincwadi kwazi umqondisi bona sebephula ukuzophambula ngoba sebethengwe izanu sebethengwe izida lesi izanu PF hhayi asikuthandi loko nasabantu bemthwakazi siyabonga.
Lawo be kunamazwi nobalaleli elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Sikhangele eziphuma lapha eMelika unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ukhangelelwe ukwethekelela kwele Israel kusasa ukuyakhulumisana lomkhokheli walelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu mayelana ngempi yase-Israel leqembu leHamas. UBlinken uza kwethekelela njalo kwele Jordan. Sibuze olandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tifa Dube ukuthi lubaluleke kanganani lolu hambo.
Uhambo lukaBlinken babunkombo luhambo okufanele ukuthi ngabe kudala lwenzakala ngoba inkemenkeme le siyibona isenzakala laphana phakathi kwempi ye-Israyeli leGaza. Noma ngithi Israyeli le Hamas isichiye kulobunzima obukhulu kakhulu ngoba kakhulu nxa sithi siyakhangela kulabantu abangahlangani lezinto zeHamas abangabantu nje abanye abangabantwana labantu odokotela abasebenza ezibhedlela asebengasela access of into elula efana namanzi izinto ezifana namagesi izinto eziqhakathikile nje ezidingwa ngumuntu ongahlangani indawo lempi yena leyenzakalayo kodwa ke bekufanele ukuthi uBlinken ngabe kutawa dala wahamba wayazama ukuthi akhulumisane lomongameli welizwe lase-Israel ukwenzela ukuthi bazame ukuthi bagweme babone ukuthi bengenza njani ukuthi bavumele i-humanitarian passage ukwenzela ukuthi kuhlengwe noma kuncediswe abantu abaespecially kakhulu abantwana labanye abavulnerable ukuthi bayenelise ukuthi bathole usizo ngoba usizo kade soluvalekile kungasela ndlela abantu abasizakala ngakhona abanye kade sebeze besifa besifa ngamanxeba abanye kade sebesifa besifa ngendlala le malnutrition ngenxa yokuthi akuseke kwethu ngoba kungela ngoba njengoba sisazi ukuthi iGaza is besieged iGaza ayila access to any other country iGaza ukuthi ithole izinto futhi zibe via Israel.
Ukhona ubona iphela njani limpi tu
kuzima kakhulu ukuthi singakutsho lokho ngoba nxa sithi siyakhangela labo abayibo abafanele ukuthi ngabe bathela amanzi aqandayo phezulu kwayo limpi ukuthi ngabe iyadeda yibo abathela ipetrol kiyo limpi le abayihlohlayo ukuthi kube lelanga belikhulu elivuthayo liqhubekele phambili ngoba eqinisweni into ekhona ngeyokuthi akekho umuntu okufanele ukuthi afe noma ngoweGaza noma ngoweiPalestine noma ngoweIsrael akekho umuntu ofanele ukuthi afe kodwa ke into ekhona ngeyokuthi ilizwe eMelika lelizwe leBritani ayiwo amazwe alamandla phezulu kwelizwe lase-Israel kufanele ukuthi batshele i-Israel ukuthi ayibuyele kuzivumelwano esenziwa ngo-1967 eseGolan Heights ukuthi abamise ama-settlements yabo khona ngale njalo abavume abantu be-Israel ukuthi akuphilwe i-Israel alibe lilizwe elikhona iPalestina layo ibe lilizwe elikhona kodwa ke i-Israel ayingafuni ukuthi yona ibe yinkunzi ebusa igwaza lamathole phezulu kwelizwe lasePalestine. Iyo indlela engenza ukuthi lempiphele. Kodwa ke nxa beloku beshushumbiza kanje beseza kanje balwisa ilizwe lasePalestine, kodwa nxa sisiyakhangela noma usekelo olukhona lusekela abantu basePalestine sokungumhlaba wonke jikelele. Amazwe lawo afana laboMelika oJoe Biden, lokho abakhulumayo ayisikho okukhulunywa nguZulu waseMelika, ayisikho okukhulunywa nguZulu waseBhilitane, ayisikho okukhulunywa nguZulu wakwamanye amazwe. Abantu bakulawo mazwe iningi labo yibo abahamba sebezama ukuthi bayincedisa ilizwe lasePalestine, ngoba bayabona ukuthi lokhu okwenzakalayo, ukudilika kwePalestine lokubulawa kwabantu bahlayana kwePalestine kuqhubekela phambili, and into yakhona isiphehla udlame. Nxa sikhangela into le babunkomo, abantu nxa bengayinanzeleli, uNetanyahu into ayenzayo wenza njengomntwana, a spoiled child, othi nxa ulabantwana uzele abantwana ngekhaya kube khona umntwana otshaya abanye abantwana. Kodwa ke lo mntwana otshaya abanye abantwana kube kuwukuthi wena ungumzali ungafuni ukuthi umkhuze, ulokhu umtotoza njalo nje, uzaphehla impi ukuthi asisuze simangale sesibona i-world war isisiba khona. Ngoba nanku uNetanyahu uhamba azayebhomba lelizwe laseSyria elingahlangani ndawo lento eyenzakalayo. Kathesi bakhangela ukuthi bafuna ukuthi babhombe lelizwe lase-Iran, okuyinto engaphehla eyi-world war, ngoba nxa bengabhomba ilizwe lase-Iran njengoba besitsho ukuthi bafuna ukuyabhomba ama-nuclear plant yabo, kuzabe yimpi enyenzima kakhulu. Kathesi ngumlilo ongalumatha njalo, ngoba elizwe laseSyria, ilizwe laseRussia selithe lona abantu baseSyria abayekele ukusebenzisa i-airport lana njengoba isibhonjiwe, ababuye bezosebenzisa i-airport econtrolla yi-Russia kodwa ephakathi kwelizwe laseSyria. Okungumjibilo ukuthi nxa kungenzeka nje i-Israel yenza iphutha ihambe yebhomba leli i-airport esetshenziswa yi-Russia, ivukile world war.
Umnumzana Tifa Dube ulandela ezombusazwe zeMelika, sixoxelaye ekweleBhilitane. Singeneke ekhasini letu leFacebook eliphansi kwesihloko esithi VOA Ndebele, siboneke imbiko eliyibhalileyo khonapho, ikakhulu phansi kodaba oluhamba phambili, udaba esilufake izolo emini mayelana ngokuthunjwa kwelunga le-CCC umnumzana Takuzwa Ngaziwore. Kulobani ke laphana kulo zwide achimbuyisa uloba ngesingisi uthi yena, my mom said, son, stay away from politics. She was right. But at the same time, no one will fight on my behalf. Mthulisi Mathutu uthuthuma uthi yena, interview Chabangu and let's hear ukuthi uthini. Themba Ndlovu indlovu enkulu uthini ke. Uthi yena, ubaba Ndlovu, in Zimbabwe there is a secret war. Lotshe Nkomazana Hlabangani yena uthini. Uthi wena, khalani zome bomakhala njalo, uChabangu usalungisa kobulawayo. Noma Dube Noma uthi, kodwa kusani khonoku bandla, fake emoji laphana umuntu okhalayo. Kuzoba lo praise melo kuthi ayi sibulaleni sonke phela, ngathi yikho elakuzela eZimbabwe kunini. Then kulo asanleya umandazi laphana uthi, wena cry my beloved country. Ntombi Zanele Trinity Shaba yena ulobe ukuthini, uthi God won't be silent. Then umbiko wokugcina uvela kuBeauty Siphato Khumalo uthi kunzima eZimbabwe. Shua abangathanda ukulandela izindaba zethu sizifaka suku ngosuku ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele, ungene khonapho lawe ubone esikulobileyo, ufake lawe ama-comments akho mayelana ngokuyabe kusenzakala, ikakhulu daba oluyabe luhamba phambili. Hayi ke kwanele okwamanje, siziphethe ngebezihamba phambili. Odokotela sebethumele igazi lelunga le-CCC umnumzana Takuzwa Ngaziwore kwele South Africa ukuze liyehlolwa ukuthi ijekiseni ahlatshwe ngayo ngabantu abamthumbileyo izolo ngeyani. yena ungaziwore oloke elaliswe esibhedlela uthi lanxa etshayiwe walimala kakubi uzaqhubeka elwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na mina lani asibeni sonke kweze ukuseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngesitilitshone kuhle yimi untukami linkomo nkololo gwana kwamatukanduna.